Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kumabasa 2024 ngukhipu Dube. Endabeni zethu namhlanje. Usibalukulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe kuwele Melika lapho azangena khona umhlangano omkhulu weWorld Bank International Monetary Fund.
Already emkambo omnyama sesiyitheka ngemali esiphezulu futhi osokungawo ukuthi sokulingana langesikhathi sama-RTGS ukuthi imali vele besivele siyithenga nzima.
Bakhala abantu abaningi ngezigi kumbe iZimbabwe currency yanale Zimbabwe gold.
Abangane sebeza kuma ukuthi bathelele lo olwa lomngane wabo okuyikuthi abangane beIsrael baza kuma leIsrael abe Iran bamele Iran ngapha
hele Iran lihlasela Israel ngamabhombo amanengi zalethulela ezamasiko ezabatsha ezokukholo lwesiKristu lezemidlalo zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Usibalukulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe ukwele Melika lapho azangena khona umhlangano omkhulu weWorld Bank le International Monetary Fund. Iziphathamandla zebhanga leli zibika ukuba umnumzana John Mushabanu uhamba labanye bakhe kanye leziphathamandla zikahulumente. Le imihlangano eyenziwa minyaka yonke eWashington DC ecubungula ezomnotho emhlabeni wonke jikelele. Kusenjalo bayakhala abantu ngohlobo lwemali yeZimbabwe Gold kumbe iZig. Sixoxeke ngodaba lolu lonkosazana Charity Mpofu othengisa impahla ezitaladini koBulawayo.
Lokhe kungene imali naleyi abayithi iZig. Ayi, umsebenzi ungani usamile, akulanto ehambayo. Abantu abaningi bakhala ngokuthi ukuguqulwa kwezimali zabo from ama-RTGS akade belawo emafonini kumbe kuma-bank account abo kubanike i-confusion. Kwamina lami nginze ngibe le-confusion yokuthi sigcine singakuzwisisi ukuthi kuguqule izimali sokumele sitshintshe sisebenzise lokhuyana lalokhuyana. Ngokunjalo kwenze le business yangathi ayihambi, akwangabi le mali. Abantu abaningi besathi bona bakhala ngokuthi abakayizwisisi limali ukuthi isebenza njani, izasebenza njani. Futhi thina sesikhangelela ukuthi emsebenzini wethu njengama cross border traders, imali ayisoze ilethe futhi kangako utshintsho, ngoba kusafanele futhi siphinde sibuyele emkambo omnyama ukuthi sithole i-foreign currency, kungoba singeke siyithole emabhenki, singeke siyithole abayithi official bank rate, so kumele siyilande emkambo omnyama. Okwenze futhi ukuthi imali leyi ithe mhla kuthiwa iyasungulwa, babeyithi bona i-13.8, kodwa kungakafiki amalanga amabili imali leyi emkambo omnyama usukwanisa ukuyithenga nge-16, 17. Ngokungakho akusebenzeki, kusebenzeka nzima. Le situation yakhona yokusebenzisa imali yakhona silokho singayisivine ekuthengeni airtime. Sinanzelela ukuthi i-taste ngendlela imali kwakhwela konke lamadatha. Abanye kuyabe kudinga ukuthi sithengise izinto zethu ngokuthi sifake kuma-social media platforms. Idatha lakhona ngamaziki yena la asekhona sesinanzelela selidura okudlula ngesikhathi se-RTGS ukuthi idatha belime njani.
Yeza kuzwa Ntombi Ndala, manje nxa kunje kuthwani, akusitshele sibili ngamapjana.
Engingakutsho ukuthi iZigi leyi emsebenzini thina abantu esiphila ngokuzisebenza, esiphila ngokuthi siye wodi izinto kwamanye amazwe sothengisa ngapha, sibone ngani hayi singazi kumbe kwenziwa ukuthi asikayizwisisi, sikhona sizayizwisisa sikwanisa ukuthi siyisebenzise. Kodwa engingakutsho ukuthi okwakathesi limali ingakaqedi yona i-30 days. Already emkambo omnyama sesiyitheka ngemali esiphezulu futhi osokungawo ukuthi sokulingana langesikhathi sama-RTGS ukuthi imali vele besivele siyithenga nzima. So ngamafitshane ngingathi mina, hayi ukusebenza kweZigi lakhona akulethanga tshintsho, ngithi thina abantu abaphila ngokusebenza alikulethanga tshintsho kithi thina abantu esiphila ngokuyawuda ngaphandle kwazi. Instead kwenze imisebenzi yathe abanzima kakhulu ngoba abantu kabasathengi bekhala ngokuthi imali leka abakayizwisisi kabayizwisisi njalo la ma-rates ayo already asekahle avele abaphezulu emkambo omnyama.
Lo ngukosazana Charity Mpofu othengisa impahla ethengwa kwamanye amazwe sixoxe laye ekobulawayo. Uhulumende uthi iqinisaka imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig. Ele Iran lihlasele ele Israel ngamabhombu amaningi izolo kusihlwa lemadabuka kusanamuhla. Ele Israel lithi lelilise ukuvimba amabhomba phose wonke kwaba labantu abambalwa abalinyazwe ngamabhomba abewiswa lelizwe leli. Ele Iran likhala ngokubulawa kwabakubutho abagcine isigodlo selizwe leli kwele Syria okubiwa ukuthi babhonjwe ngele Israel. Ake sizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance ekhuluma ngodaba lolu.
Indaba le Iran ihlasela kakubi ele Israel kuyindaba ebonisa ukuthi khona kulobungozi bokuthi kube lempi le eyomhlaba ebizwa ngokuthiwa khona i-World War, ngoba osokusenzakala yikuthi abangane sebeza kuma ukuthi bathelele lo olwa lomngane wabo. Okuyikuthi abangane be-Israyeli baza kumale Israyeli, abe Iran bamele Iran ngapha. Nxa kuyikuthi abasoze besabe, nxa kuyikuthi baza kwesaba abangane be-Iran, kutsho ukuthi i-Iran ingagcina ibhuqe kabuhlungu layo ngoba i-Israyeli ime lezinkulu ngale eceleni. So ke kuyinto ebuhlungu kakhulu le etshengisa ukuthi ilungelo loluntu ke lizaqhubeka ke lisephulwa, abantu bebulawa ngendlela engadingekiyo. Kuyinto esesabisayo thina njengabantu abangelamandla, ngoba kuyabe sokuphila abalamandla abanelisa ukuthi bachaya abanye babulala abanye abafana lawo labo Israel bona lapho. Kube sokusiba futhi ke ngumbiko kumbe esingathi yisixwayiso kuyo i-Israel ukuthi khona amazwe amaningi akhangele kwenzayo njalo kawajabuli ngesenzo sayo sona leso. Ngokunye okumele ukuthi i-Israel layo ikudophe khonapho. Lamanye amazwe futhi afuna ukuthi khona ancindezele amanye, kuyabonisa ukuthi khona ukuba lo ncindezelwayo ungambona engalamandla, kodwa kungagcina kuqubula impike enzima engehlula lokuthi khona ingamiswa njani. So yiwo umbono engilawo ukuthi ke kulobunzima obuba khona.
Singathi baba Ncube, luyalungiseka yini udaba lolu lwe-Iran le-Israel kube vele sokuyamemetheka kuhluphe kakhulu?
Ukuphehlwa kwempi lokhu akusoze kuphelele khonapho. Njalo impi njengoba sihleli sisitsho ayiqedeki lula, kulula ukuyiqala kodwa ukuthi iphele kuyinto enzima kakhulu. Amazwe anjengeZimbabwe ngiwabona edidekile engazazi ukuthi ami ngapi, ngoba kuwahluphayo ayafisa ukuthi adlelane lalawa awangasentshonalanga aphinde futhi abe sehlutshwa yikuthi kawalawa umbuso weningi abe sephinda futhi efisa ukuthi ngabe adlelana lawona lawa esingathi ngawempumalanga ama-Asian countries afana labo Iran. So ngokubona kwami iZimbabwe ukuthi ngama ngapi kayizazi ingumalulwane, ngoba ayenelisi ukuthi iye kuma ngapha ithi meli lungelo likaZulu. Kube nzima futhi ukuthi ifuna ukuncenga ngapha kulaba bentshonalanga, kube nzima ukuthi ibuye futhi ibe labo Iran okucacileyo. So iza kuma nje ibe phakathi kwendawo ibe ngumandawo.
Unumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika lithi akumelanga ele-Israel liphindisele ngokwenziwe ngele-Iran elihlasele ilizwe leli okwesabekayo. Kukhangelwe ukuba kuza kwenziwa umhlangano omkhulu wamazwe athuthukileyo ozahlaziya udaba lolu namhla lakusasa. Ele Ukraine lithi lihlaselwa ngamandla ngelerussia endaweni ezijiyeneyo, lithi licela uncedo lwezikhali. So isikhathi sezamasiko.
Sengana masiko
wenziwe mandla
lo baba
mkhulu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngakhona kusikuzwayo ukuthi ke sokuyaba le nkosi yamakhosi kwele Zimbabwe. Uwe ukutsho ukuthi induna zabe sisiphansi kwenkosi le, ake sizwe ukuthi uNgwenya uthini. Sawamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Ngiyabingelela baba uDube kini nakubalaleli. Hayi, sikuzwile khona lokhu ukuthi sekuzaba lo muno mutapa lo mambo ovele simazi ukuthi sekhona.
Singathi wena ukuthatha njani khonokho, ubona njani?
Angafuni ukukhuluma kakhulu baba uDube ngoba ngingakezwa ukuthi ikakhulu umambo uzasebenza kanjani. Kodwa ngokuzwa amahunga-hunga sizwe sengathi umuno mutapa uzasebenza njengenkosi yamakhosi. Ngamanye amazwi uzabe etshela wonke amakhosi into yokwenza, including izinduna zakithi esazi kahle ukuthi zona ngokwesiko lethu zazithatha ilokho esingathi i-order enkosini, kube yizo esezisabalalisa leso siphakamiso ebantwini.
Akusize kuhlupe kolokhu nxa ukuthi inkosi zakithi sezisiyakholwa endaweni ezingasizo.
Khona babudube kuzahlupha, kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe abasemandleni bayakwazi abakwenzayo, ngoba uzokhumbula ukuthi sagcina laphana uhulumende ethe ngokwe-constitution yaseZimbabwe bonakabalayo into esingathi mhlambe isiloti kumbe into lapho umthetho ovumayo ukuthi kube le nkosi yamasiko kumbe ngithi eyomdabu. So siyabona ukuthi uma kwenzeke kanjalo abanye ngaphi kakhulu kwele Mandebeleni bazakuthatha njengokuthi uhulumende mhlawumbe uthatha isayidi ngale ngani, ngoba uzamangalisa ukuthi njengoba wala ngale ukuthi kube kwinkosi laba omonomutapa labo mambo bona sebebekwa kanjani.
Amaphutshani kwe.
Hayi, ngivala njengokuthi ake silindeni sizwe ukuthi uzasebenza kanjani omonomutapa. Kodwa ngicabanga ukuthi labo bazaqikelela ukuthi lento ingadabulisizwa phakathi, ngoba abaningi basakhangele ngempela, balindele ukubona ukuthi uthiwe uzasebenza kanjani, ngoba siyakwazi ukuthi inkosi uMzilikazi ekufikeni kwayo laphayana amakhosi amaningi azangilwe lawo, ngokuzwa ukuthi ilamandla nje asonde la athela ngaphansi kwayo yena waba inkosi yamakhosi ebavikela.
Yes, siyabonga lo baba uMbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esinkulu tu. Sibonga kakhulu baba Ngwenya.
Senziwe manje, senziwe manje. Sithina masiko
wethu. Sithina masiko.
Ngoba senziwe.
Ngoma nje soku isikhathi sezokholo lwesiKristu silontukameli Gomo.
Siyahlangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Salibonani zihlobo zenkosi ezithandekileyo kumagumbi amanomhlaba. Sihlangane njengenhlala yenza kulo uhlolo lwethu lolu olokuvuselela umoya. Sizalithola encwadini kaExodus 14. Siqale evesini lika 13 ndabe ufundela khona kanje. UMose wathi kubantu, ningesabi, qinani nibone usindisa kaJehova azakunenzela khona namhla, ngokuba baseGibhithe nibabonile namhla anisayikubuyeli babone naphakade. Verse 14, uJehova uzakunilwela nothula nina. Verse 15, uJehova wayesethi kuMose, ukhalelani kimi na? Yisho kubantwana bakwaIsrayeli ukuba bahambe. Verse 16, lapho siya kuma khona. Phakamisa wena induku yakho, welule isandla sakho phezu kolwandle, ulwahlukanise. Abantwana bakwaIsrayeli bazawuhamba phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, le indaba eyaziwa ngabaningi ephezu kwembali yabantwana bakwaIsrayeli besuka ekugqilazweni elizweni laseGibhithe, bekhangelele kubana bayezweni lesithembiso izwe laseKenani. Yebo kambe lokhu singathi ihistory yabantwana bakaIsrayeli. Kodwa ke sifunda sibona okuningi kule imbali. Abantwana bakaIsrayeli base bekhonona ngobana uhambo ababeluhamba lwase lubashaya enhlizweni sebekhathala sebedinwa. Baze bavukela lo Mose owayengumholi wabo. UMose njengendoda yelokholo kazange angene phakathi kokukhathala kwabo. Nxa ungumkhokheli uphethe labo phethe khona, kungumlando wakho ubana unike abantu ithemba ekuphileni kwabo. Futhi lasezikhathini ezinzima ube seduzane labo. Nxa ukholwa njengoba ngikholwa abanye abakhokheli silabo okufana nje. Nxa umkhokheli angitsho ababusi belizwe kuphela, ingabe ngubani othiwa ungumkhokheli, udinga ukubana abe lokukholwa kuJehova, ukubana uJehova ukhona izikhathi zonke. UJehova esimkhonzayo, izihlobo zami ezithandekayo, ufana nje lobusuku obembeswe ngamayezi amnyama ezulu, inkanyezi lenyanga kufihlakale kube emnyama kuthi bhuqe. Kodwa lokhu kakutsho ukuthi ngale kwamayezi inkanyezi lenyanga kakukho. Sithemba ukubana lawo mayezi nxa esethe edlula, inkanyezi lenyanga ziya kubonakala, impilo iqhubeke iye phambili. Abantwana bakwa-Israyeli baze befike esimeni esinjalo, ukuthi kwase kumnyama kakhulu emuva, kumnyama phambili, kumnyama lalabo abakhona babengasazi ukuthi babambe ngaphi bayeke ngaphi. Sizothi abanye baze bafisa ukubuyela khona eGibhithe. Nxa uphakathi kwenkinga empilweni kwesinye isikhathi, uyazibuza ukuthi ngifike njani lapha, ngoba impilo ivele iluhambo. Abanye baze bafise impilo yenduli yayizolo, eyinye yayibe impilo yesono, umntathu waphenduka kuso leso sono, kodwa asiloyisa sifise ukubana ungawuphila ngcono. Kodwa ke uMose uthi kubantwana bakaIsrayeli, ningesabi lanxa sekumnyama, impilo inzima lapha ekhaya, kungatholakali kudla, kungatholakali imali yamagetsi. Uthi uMose, ningesabi. Bonke abantu abaphakathi kobunzima ngithi kini, ningesabi, uNkulunkulu ukhona, uyayizwa imithandazo yenu, uza kunilwela, akasoze alishiyeli lodwa. Sikhulekele uNkulunkulu phakathi kobunzima esibhekane labo, ngamunye ngamunye, ngemndeni ngemndeni, ezigodi ngezigodi, ngomphakathi wonke nje, sicela usilwele phakathi kwezinkinga ezisehlulayo thina. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungatshinyelwa kusasa, sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani elungisa isoftware eye-EduPlay. Inkampani le ilungisa isoftware egoqela efundisa abantwana besikolo bedlala imidlalo etshiyeneyo.
Sinamaprojekthi amabili engiwayenzayo awamabhizimusi. Lamaprojekthi abizwa ngokuthi Victory Access le-EduPlay. Victory Access yona i-mobile application eyokufunda ebantwini abasediaspora abafuna ukubhala izinseka olevel ekam. So nxa ufuna ukufunda, uyakwanisa ukufunda usebenzisa i-app lethu leli, and then ubusukuya eZimbabwe uzobhala ama-exams akho. And then i-EduPlay is a game-based learning application. Lokho sitsho ukuthi i-application yokufunda oyisebenzisa efonini, kodwa ufunda ngokudlala ama-game. So i-EduPlay leyi yona siyenzela abafundi abase-primary from ECD kuze kuyefika ku-grade 7.
Indaba ze-software development ungani azikaphumeleli kuhle eZimbabwe, kungaba kule ndubo ohlangana lazo na?
Asitholi amathuba okuthi okwenza imali, ngoba amakampani amaningi awaba abadali kangako kuleli. Uzathola ukuthi if ungazuqalise inkampani yakho eyokudevelopa i-software for amakhampani amanye, ukuthi uthole le msebenzi kunzima ngoba amakhampani aweZimbabwe they abona kungcono ukuthi ethole eyenzise i-software, elungisise i-software yabo kumakhampani angaphandle kwelizwe. Bese kusichiya thina singena amathuba okwenza imali. Okunye njalo futhi yikuthi ungaze wathole la mathuba, uzathola ukuthi inhlawulo yakhona incane kakhulu ukwedlula lokho abakade bengakubhadala amakhampani angaphandle kwelizwe.
Kuyini okungabe kubangela ukuthi abantu bengani abethembi amankampani alungisa i-software aweZimbabwe?
Yikuthi nje i-industry yakhona ye-software development isasencane. For isikhathi eside bekungela amakhampani amaningi akwenzayo lokho. So ama-software amaningi akavela ngaphandle kwamazwe. Yikho nawo usuthola ukuthi abaningi lokho besayathatha ama-project or ama-softwares ayenzwa ngaphandle kwamanje. Okunye futhi mina engibona kubangela yikuthi ama-graduates ethu awe-computer science amaningi akhona, bathi ma beqeda isikolo babe lokho bengakwanisi or bengenelisi ukulungisa i-software yokuthi ungayisebenzisa kubhizinisi.
Sikhangela indubo zonke lezi oziqambileyo, yikuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili ula mandla kumbe ithemba lokuthi okungaphumelela ukwenza ukuthi uqhubekele phambili usenza lo msebenzi?
Kungenza ukuthi ngihlale kulele yikuthi kunelithi lendubo eziningi ezifuna ukulungiswa and ngananzelele ukuthi indubo ungawukhangelisisa ngama-opportunity, ngamathuba. So kulamathuba okuqalisa amabhizinisi ngokulungisa indubo zabantu.
Ubona sengathi kulo themba lokuthi uhlangothi lokulungisa kwe-software lungabe lukhula eZimbabwe?
Yebo, ukukhula luyakhula. Sibona ama-university amaningi asekhipha ama-graduate athe xaxa amaningi sibili awe-computer science, and sibona ontanga abaningi sekeqalisa labo ukungena ku-software development. So yinto yakuqala esiyibona ezesignal yokuthi i-industry sikhula.
Nxa kulabanye abalaleleyo abafuna ukuthi bebenelise ukuthi basebenzise ama-applications, bengathola njani?
I-Fixed Access App le futhi ngiyabafundi abasediaspora abafuna ukubhala izinseko o-level in 1 year, itholakala ku-Google Play Store. Ungahamba ku-Google Play Store ufike uthi Fixed Access, uzayithola i-app yethu ilesihlahla green icon yethu, and i-EduPlay yona le isaphakathi kokulungiswa. I-website yethu i-eduplay.africa.
Nokusigaba sabatsha namhla besixoxa nomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani ye-EduPlay yona elungisa i-software. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Ntabo Kancube.
Yes, siyabonga kakhulu Ntabo Kancube. Wezemidlalo sixoxalo Ezra Jesus Banda oyethekelela kule Melika, siyawamukela kwestudio Jesus.
Ngiyabonga Dube, kunjani iMelika? Kumnandi kakhulu ke, hayi ungathi kuyaqandaqanda kodwa hayi kumnandi.
Hayi nokuhle kakhulu. Akusitsheleke ukuthi ngamafutshane udingani lapha kule Melika?
Laba emelika bengibuyile ngibizwe ngu-Ilan Elkan, uyamazi kakhulu somabhizinisi, wahlupha kakhulu obulawa ele kampani yakhe Ascot Clothing. Ngakho wawubona ufanele ukuthatha abadlali benguqi kakhulu abadlali yayile ndazi ebasa ngapha kwele Melika, abaningi besiza kule amakolishi bezofunda bedlala le mdlalo yenguqu. Sikhuluma njenje abanye sebezikhwica mfundo sebefundisa ema-university, abanye bayasebenza. Njani ubonile besilabo Methembe uMeya onguye ke umqeqeshi wokugcina kwele ndazi ukuthola ke i-league title ngo-2006. Saba lalo ke o-Ektayo yamazwe Andrew Shaw, abaningi bambonile, uKelly Jacobson, uDube la ebekhona, uJoffo wina i-BP Cup ngomnyaka 1994, uMbariki umfana wathathwa yale ndazi eChegut emncane wazodlala yale ndazi wasebuya ngapho, uMbariki umso uChison umamba.
Sibona ukuthi amajaha la ukhanyazana aphumelela kakhulu.
aphumelela kakhulu abaningi bafundile beqile njalo bo labaningi sebe yiba bafundisa ba university njalo bebonga uIlano wabavulela indlela ebabisa kuleli lizwe lo Malcolm King wasichiyayo wabamselwe emgcidlalo weHighlanders ngakho babisa laba bafana ke sebabisa lezimuli zabo sebehlala kwele Melika
yeso kutho sibula abanye sebe ngani bahlumile sibulo kunyokumakalisayo njalo lokho bencede ekhaya le grassroots soccer liyana babelayo kumi njani
yikho nje wabona uMthembela liyana iqembu lakho kuthiwa iBantu Rovers laye ke wathatha ke abanye abadlali wababisa ngapho bona abadlali abancane othiwa ngoEza bona abane ke abaninginingi sebebabisile bathi labo bazalandela indlela eyenziwa ke ngilani ukubisela abadlali kuleli lizwe
ye siyakhumbula ke sihlala nomjaho othiwa ngoEzra kukhanya ngazani bamethe igama ngebizo lakho
ye uthi abazali bakhe babe vele benthana semsakazeni ngabo 90s kwabana uthi ezala abantu bamethe izigama lokuthi ngiEzra bathi ke lawo zaba ngoEzra ngobe simthanda kodwa ke manje uthi intathe ngamthabisa ukuthi ozala kunxa bephila bebezajabula kakhulu kodwa manje hayi sebashona
kodwa nozenjani ubone ujako njalo
unthintile kancane ngoba vele uthi kwakulandile kuzombona uthi ke yikho kwenza ukuthi azaphiwa igama lami so hayi into yakho nthinte kakhulu
ye singathi ke Jesus awusangomangala sibone umamba sengakana ubusibona lo Mthembe lo Thwelihle inkomazana labanye
ye kumhalisile ka uThwelihle semkhulu kakhulu umamba ngendlela emncane ngawayezacile anti bembona ukuthi hhalo kuwumfana kuyaphephuka kodwa namhlanje siyindoda emadodeni njalo sesifundele okumangalisayo
ye siyakhumbula nje abanye kade besethula babehlangana lakho kubhuso siyakhumbula okunye uAndrew Shube khuluma okunye okumnandi sekuzulale so ke singathi ke kwini okungathi wena kukubambile wabonthi abajahala kadanje
undlekisile uAndrew Shube ekhuluma ukuthi hayi saphiwa imithi ukuthi zigeze hayi sageza manje wakuluma nxa ngihlikihle emzimbeni kuluma kodwa ize muthi muthi manje nxa ezama utshela abazali bakhe lezi hlobo zakhe uzenza umuthi akula muntu omzwisa ukuthi kuyini khonoko kodwa ke wanqoba kakhulu uAndrew Shube
siyakhumbula njalo ukhuluma ngokuthi bachaya iDynamos
ye bachaya iDynamos
ngendlela enzima
bacha iDynamos endle enzima ke uthi waqala wadlisa iDynamos yabadla uthi sokubuya ke wazobuya ke sezotshala kokuthi umchacha phansi wacha iDynamos yanqobela endle 3-2
ye utuba ke kukhanya ngazani waba lenkinga lapha enqulwini bagcina bekhipha utheni
uthi ye uthi lapha ke enqulwini bagcina bethatha ke umlenze lo bafaka insibe phakathi uthiwa hip replacement ukuze ukuthi ke ahambe kahle uthi ngawa ese kwelakithi eZimbabwe uthi nakathi sinamhla ugogekile uyabonga ukuthi uIlani Mbisa wakhe lapha kwamnceda ngakho uyasihambela
kodwa akumangalisanga abafana labo ukuthi bathi
kumangalisile ke ukuthi thola ukuthi hayi ngamadoda hayi amade amadoda asuthayo kodwa ke bajabula kakhulu lapha eMelika
yaye sikhangele eminye imidlalo lapha Jesus sikhangele ke umdlalo omkhulu ewathi khona namhlanje kwele Britain sikhangele khona ngale sibese sibuye ekhaya
kwele Britain amaqembu ade ekhokhela phezulu ngalane ezemklomelo ke Liverpool le Arsenal badliwe babili iLiverpool edliwe 1-0 ke Crystal Palace kwathi ke Arsenal team ke yasidliwa yasunvile emzini wayo emagumeni kopana eMara Stadium oso sithi iqembu leli ke lithi Manchester City elinqoba izolo ke 5-0 seliphezulu kwengalane ezemklomelo chuti ngemklomelo embili 73 points Arsenal 71 Liverpool 71 kuchibana ngani soku Arsenal sokuyiphunyuka le Liverpool sokuyiphunyuka
kubonani kuyagcina ngakume ngapho konke
ngendlela ekuyoyona ukuthi imbonani Manchester City sizazithathela sokulula ngoba laba le emidlalo ezayidlala imidlalo ke lula kakhulu kwamagama
yes ke singene njalo ke kwele Zimbabwe kumi njani asikhale semidlalo
yey Arsenal Movers team ke ngene kulonyaka ibe 2-2 le FC Platinum Arsenal ke yakhokhela nge 2-0 kodwa wagcina kwe 2-2 iCape United yenze 1-1 le ZBC Caraiba icheck ukuthi Pirates iwina kwaqala yanqoba 2-1 inqoba iqembu le Wange Simba Bore yanqoba iDimara iDynamos 1-0 iTel 1 ke yadliwa yada 3-2 kukanti iBikita Minerals la ibe inqobile isidli Black Chiefs izolo chicken yanqoba iGreenfield 2-0 Herentals ke yadlwa iMainica Diamonds 2-1 ingezi Platinum Lea Lenders yadi 1-1 okuchiya ke Lenders idlala imidlalo yesithupha njalo le 14 points phezulu kwengalane yezomklomela
yes njalo ubona ngono ukuthi iLenders yadi chopo phezulu kodwa ke zokufika phansi ngale nxa sokufika kumaphethelweni
ugcina sokubi kodwa lonyaka mbona kungcono mbona ke ukhayindu ke wisa iphethe ke team njalo nga sikhangela ke Dynamos sikhonale phansi nge-5 kusukela phansi engalaneni ezemhlomeni
kuzwa kwini ikhanya ikhubeke phezulu
kwesitadium iDynamos kule nkulumo eziningi abadlali bakhona abahlezi bengasiphathanga kahle labaqeqeshi bakho ngakho uhlala ungani kuyaliwaliwa kuyaphikiswana yikho ngani ehluleka
Yes, siyabonga kakhulu ke ezothisa sibanda ukukhona ngapha ke kwelimelika ngwadela kusasa.
Ngiyabonga kakhulu Edube.
Yeah, lamhlanje ke hayi sesiyafika ke emaphethelweni othelo lwethu. Siyabonga kakhulu ke ezothisa sibanda ukukhona ngapha ke kwelimelika. Singahlukani ke sike sibone ke ebesigokhela lamhlawu sibalukhulu webhanga le-RBZ ukhona ngapha ke kwelimelika. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.